Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ngendabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 kuzibandlela 2025 ngoKipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Izikhalazo zabo bazi lethu sizibambise sekuminisa ukubambisa mhlawumbe. Sekuzibambisa sekubona lo president. Sebathi represent. Zinye abahlangana nazo. Kodwa bafikibizwa amapolisa sethi imali emagomgoseni vela lapho.
Amapolisa athi aqhubeka ngomkakaso wokubopha abatshayeli bezimota abangalandeli imithetho.
Mhlawumbe vele laye uyesaba ukuhamba ekhethweni luka 2028 and esaba ukuthi ahlangane lo mnumzane uChamisa bafuna indlela yokuthi bathenge isikhathi baqhube isikhathi.
Kulabathi ibandla leZANU-PF lifuna ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni ngoba besaba ukunqotshwa umnumzana Nelson Chamisa engasungula ibandla elitsha. Abalwela ilungelo loluntu bathi yimpi yombukela e-DRC ikahlameza omama lamankazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi ayaqhubeka ngomkhankaso wokubopha abatshayeli bezimota abangalandeli imithetho njalo axwayisa abantu ukuthi bengagadi izimota lezi zona iningi lazo ezingaqinanga, ezingabhaliswanga ngokusemthethweni, ezibathwala njalo ezibehlisa endaweni ezingavunyelwayo, futhi abaningi bazo abaphatheka kuzehlakalo zenkohlakalo. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi embikweni osanda ukwethulwa, njalo ngakwelinye icele kuthathelwa impahla abaningi bamabhizimusi iningi labo kungabathuthukayo ababika bezingenisa elizweni bengabhadalanga imithelo edingakalayo. UMnumzana Dumisani Ncube, umgcinisihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa amabhizimisi asathuthukayo e-SMS Advisory Council, uthi kufanele abatshayeli bezimota labo besondele bebaxwayise ngoba labo bangaphansi kogatsha lwebhodi le, njengalabo abathengisa emigwaqweni, hathi olweMinistry of Transport.
Yeba aphansi kwama-informal traders, but nokukushela ulwazi like umuntu olemota yakhe esithi yena le emergency tax yena liyamakhomba. Abaningi babhadala kuthiwa i-pre-emptive tax. I-pre-emptive tax ile-disadvantage eyi-one. Kumele ukuthi kona wenza imota ifile, isibumbu yenzile i-profit, isibumbu awenzanga i-profit, leyana it is assumption, kumele uyibhadale. But ungarejista lokhu engikushileyo lokhu, so kusho ukuthi imota ingafa, kumbe ungathi kona ube lama-challenges okuthi imota injike ifile, isibumbu udinga amathaya, isibumbu yenzile. Ukungaphatheka ezethu zisubathana i-profit imali noyenzile. Abaningi ngokushelilwazi bahamba bayiregister, imoto abaregister ngaphecha kepha izamtike. Le dangerous ngoba wenza ukusebenza wenza i-profit yokwenza i-profit leyo yayiphathana injalo.
Kuyina bangakwenza ukuthi bengabi lokho bebotshwa mahlayana.
Kunishiso kwethu ukuthi yonke laba basondele eduze. Ngananzelela ukuthi uma ngamele kwenze kwaba lula ukuthi bathethe asethe this community which I'm also part of it and I'm a member yena le nokuthi izikhalazo zabo ngabe ziletha bazi letha sizihambise sekuminisa ukubomika mhlawumbe sekuzihambisa sekubona lo president sebathi represent zinye abahlangana nazo kodwa bafikibizwa ngamapolisa sethi imali emagomgoseni vela lapho eza bahlangabuzwa ikhantini kumele ukuthi bamlele sekhalani ikhanti sibone ukuthi izikhalazo zabo zingatsho veka njani. So uya-encouraging them ukuthi kukhona ngapapoliyokowaoke ama-organizations abo kwesinye isikhathi bayakhohle ukuthi bona ba-under ama-s ms kube amancane sekuthole izibono ngani bona ba-under i-ministry of transport leyana kuphela yi-operating ministry yabo kodwa bona ba-under ministry of SMEs ngoba ezileni ezo ukuqhatha abantu between 1 and 75 kusho ukuthi ukuminisi kamama uMonica Mswanga ngeziye indlela. So kumele ukuthi kokona ube funa i-representative yikho kumele yikho lapho sikumele ukuthi sithathe izikhalazo zabo sizihambise kumongameli sizihambise njalo kuminista sizihambise endlini ku-council ngoba you also play a role yokuthi you are also advisor to local authorities. So there's no easier and now we get a permit about, you know, I'm there to say in the law, I'm there to say materially not materially in South Yokuna, I'm a local council in Alao, who would I not do it? You know, it's a little farther than Kindava.
Lo umnumzana Dumisane Ncube umgcini sihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluphalisa abo amabhizimusi asathuthukayo e-SMS Advisory Council esixoxe laye ekobulawayo. Kulabathi ibandla leZANU-PF lifuna ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni ngoba besaba ukunqotshwa ngumnumzana Nelson Chamisa engasungula ibandla elitsha. Bathi uMnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga balakho ukukhumisana umlotha belungise ukuxabana kwamalunga ebandla elibusayo ngemizamo yokwengeza umbuso kaMnangagwa. Baphinde bathi kusobala ukuba besaba ukuthi uJamisa engangena kukhetho ngomnyaka ka-2028 kulakho kunqoba ozamela eleZANU-PF kukhetho lukamongameli. Kulabanye njalo abathi uMnangagwa lochiwenga kabasakhulumisani ngenxa yokubanga isikhundla sikamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Angiston Sibanda.
Ukuxokozela vele kuvele kukhangelela ukuthi kube khona, ngithi sikhuluma ngombuso, umbuso uvele ulombango, ngitsho lanxa lalapha embalini inkosi uMzilikazi isingasabonakali kwaba lombango, lalapha inkosi uMzilikazi sitshonile kwaba lombango phakathi kwabombiko kamadlela labo zinkabi labo lobhengula. So kukhangelelekile kunormal ukuthi kube lombango kwezilonga umbango lo ungaphambanisi ezomnotho njalo ungaphambanisi ukuthula elizweni. So sikhangeleka ukuthi ibandla leZANU-PF lizanelisa njalo ukuthi lilungisise inxakanxaka yabo. Kungaba lembono emithathu. Mina ngombono wami laba bathi 2030 abafuna ukuthi uPresident Mnangagwa aqhubeke khona, kungabe kulixukwana nje labantu abalambileyo abafuna ukuthi aqhubeke khona, baqhubeke labo bencinda buncindangibophe lo khona njalo. Kumbe njalo ngabantu abazama ukuvalela unumber 2 uGeneral Chiwenga phandle. Ngiphinde ngibe lomunye umbono futhi umcabango, bengikhangela abantu abaqhuba indaba ka-2030. Abanye bakhona ngabantu engibazi kuhle, izihlobo zami nabangani bami engibazi kuhle ukuthi bahlobene noChiwenga, kodwa bathi bona ku-2030. Ngiphinde bese ngicabanga ukuthi mhlawumbe vele laye uyesaba ukuhamba ekhethweni luka-2028 and besaba ukuthi ahlangane lo mnumzana uChamisa. Bafuna indlela yokuthi bathenge isikhathi, baqhube isikhathi. Njalo futhi angiboni iZANU-PF ile candidate engamisana lo mnumzana uChamisa nxa laye angayenza kuhle ipolitics zakhe, ayekele ukube senza kwamadlwana ngo-2028.
Ubona ngazani kodwa kuyaphetha ngani khonokho-ke okungani kuyaxokozela?
Hayi, iZANU-PF siyayazi vele kade yaxokozela, baza kulungisa bona bodwa. Uzabona nje ngemva koku ngesikhathi kumbe yena umongameli esephenduke sekhuza abantu bakhe sethi hayi mina ngitshongo lokhu kwe-2030 akuphele, kumbe bakuqhube bakuphushe ephalamenti bale absolute majority baqhubeke. Kodwa bakuzaba le nkinga-ke ukuthi abantu sizezwa ku-referendum ukuthi bazathini. Bese siba le nkinga yokuthi i-civil society, the opposition, ifile at the moment. So bangathi baya ku-referendum bazathola ukuthi bazaba le tinship, bazayenza intando umathanda ngoba i-civil society seyafa. And lo mnumzana uTrump nxa esemisa imali zabo USAID ezisupporta ama-NGOs zasile civil society, kuyahle kube wese iZANU-PF leveltinship. So ngibona ngani i-timing yokwenza kwabo futhi lakho ku-strategic kungabenza bayithole into abayifunayo, kodwa kuzabe sokuphambanisa imigomo yalokho sokuthi intando kaZulu udemocracy. Sesizahlala sile constitution eganjelwayo mshokotsho nxa abantu sebesezumathanda.
Lo ngumnumzana Angiston Sibanda olandela ezombusazwe obexoxa lesitudio 7 lekobulawayo. Abafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni bathi kumele kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa ahlale esikhundleni okweminyaka emibili kusiya kwemihlanu. Abalwela ilungelo loluntu bathi impi yomvukela ekwele DRC ikhahlamiza ikakhulu omama lamankazana. Bakhuluma lokhu ngesikhathi abahlamuki be-M23 sebephose bahluthuna idolobho leGoma lapho kuthiwa kulabanye babo abadlwengula abesifazana. abezindaba abeReuters labeAssociated Press babika ukuba kuza kuqhutshwa njalo umhlangano omkhulu weSADC olakho ukumisa impilo okuthiwa ichochozelwa ngumongameli Paul Kagame wakwaleRwanda. Abantu abaningi sebebalekile emizini yabo, kuthi njalo abanye babo kubikwa ukuba badutshulwe balimala kodwa behluleka ukuthi welatshwa ezibhedlela ezigcwele abalimeleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Trimon Ndolo okuhlanganisa elwela ilungelo loluntu yePathways Women Empowerment and Girl Child Support.
Impi enjengaleyo asompi kuphela eyenzakala kuphela kuma-radios kuphela, because okusalayo kuyabe kusiba labantu ababetholakala endaweni ezinjengazinezo. Kungatholakala kulabantwana, kutholakala kulabomama, kutholakala kulabobaba, just ama-youth nje jikelele. So uzathola ukuthi babe ngasahlalisekanga kuhle, sokumele umuntu engasahlali lapho ahlala khona, sokumele amuve. You know, abantu sebethwala izikhwama, abantu sebeseparathile ukuthi babuye ngaphi, umama uye ngaphi. Abantu abangamankazana uzathola ukuthi bayadlwengulwa, especially ngezikhathi zenezi. Abanye bebulawa, you know, then kusiba nama-child soldiers. So there's a lot that happens.
Khonapho-ke nxa ukhuluma ngabantwana, omama, kumbe ngithi abantu abangamankazana, ubona ngani pho kulento engenziwa yini ngesikhathi sempi ukuthi kungenzakali khonokho esikhuluma ngakho ukuthi kulokudlengula, ukudlengulwa lokunye okufanayo?
Kubanzima ngoba i-situation ma bengasaphumanga bahamba kuma-refugee camp, kubanzima ngoba isikhathi esiningi ugcina kusiba lama-hostages. And I think kubalulekile lakho njalo ukuthi even though abantu bengabe besilwa, I think kuqakathekile ukuthi ngabe kungama-rebels ngabe kuyilabana bakuqakathekise. Kukwanisa ukuba maybe le message ukuthi lingalwa lisilwa lina but lingatholakali lidlungula abantwana abangamankazana, lingatholakali lirecruiter abantwana abancane libafaka esojeni ngoba babengakwazi. Abantwana bakwazi ukusetshenziswa ngabe ngabafana even ngamankazana as the weapon befundisa imbhobho bebengama-child soldiers. So I think kuqakathekile konjani kukwanisa ukuthi kuba le voice efikayo kuma-rebels, kube yibo abakwazi ukuprotekta labo bantu. Ngoba ma ingafikanga i-message abasoke bebaprotekte bazabe beza ba-abusa. Ngoba umuntu abantu bayakwenza ukuthi ha mina vele sengisempini ukuthi vele ngizakwanisa ukuthi maybe ngiphumelele, maybe ngizakufa. Mana lami ngithi ngisiyakufa, maybe ngenze lokhu. So abanye abantu benza some of these cases out of ignorance ukuthi angikwazi umuntu ezaphumelela empini leyi.
Lo ngumnumzana Trimon Ndolo okunhlanganiso elwela ilungelo loluntu yePathways Women Empowerment and Girl Child Support ubexoxa leStudio 7 eseVictoria Falls. Sinesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Ibutho lakwelesomalia lithi lilakho ukwehlula amalicathawo e-Islamic State esigabeni se-Puntland. Balwisane kabuhlungu ngeviki ephelileyo esigabeni se-Bosaso. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abangamashumi amabili 20 abafele engozini yokuwa kwendizamtshina kwele-South Sudan namuhla. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika, umthethondaba weMelika usunqabe umlayo kamongameli Donald Trump omutsha omisa imali yenhlelo zomphakathi ephiwa inhlanganiso zeMelika ezijiyeneyo ngurhulumende waleli lizwe. Umlayo lo ubumele uqale ukusebenza izolo kodwa wavinjwa inkantolo kudaba olukhwezwe ngabalwela amalungelo oluntu besithi ukuvala usizo lolu kuzaphazamisa inhlelo zentuthuko ezifana lezempilakahle. Umthethondaba uzahluza udaba lolu ngokugcweleyo ngomvulo. Kusukana ezedluleyo uTrump uvale umtambo wemali yentuthuko ephiwa amazwe asathuthukayo ngelemelika esithi uhulumende wakhe usakhangelisisa ukuthi iziphi inhlelo azazisula lokuthi iziphi azaqhubeka ezincedisa ngemali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Greta Bodloza Sibanda osekela umbuso kaTrump.
Kathesi mbona sengathi hayi uloke sazama ukuvula amabhuku abone ukuthi yena angakuhambisa njani, ngoba phela layo ule ndlela zakhe okumele ukuthi asebenze ngazo, angeke asebenze ngendlela ezomuye. So ke okwakathesi hayi mbona sengathi ungene kuhle sibili umnumzana uTrump, wakunanzelela ukuthi engakayiphambili kumele ukuthi abone ukuthi khona zonke izinto ekade zikhona ziyahambisana indlalokhu akuthembisa abantu.
Kodwa ukumisa inhlelo zonke lezi emelika lasemazweni asathuthukayo awuboni yini kuphazamisa impilo zabantu abaningi?
Maba amazwe asathuthukayo alama resources. Umnumzana uTrump nxa ngimzwisisa kahle mina uthi umise inhlelo lezo kwesikhatshana esakhangela ebona ukuthi zona imali lezi ezinikwe la amazwe ziyasebenza yini, zisetshenziswa khonokho na, ukuthiwe khona kuphiwe uncedo lolo kujongwe khona. Ukuvinja ukuthi khona amazwe siyabe sithi asathuthuka alokhu ecatshe ngaphansi kokuthi asathuthuka, kodwa eqinisweni ncinci kandoyi amazwe lawo alawo ama-resources okuthi wona azikhandele inhlelo zabo zokunakekela amazwe awo. Nxa umuntu onjengoTrump engesenze nganjalo kutsho ukuthi amazwe lawo azahlala elokhu ethwele ingcebethu ethi wona afuna ukuncediswa. Kuyingozi ke lokho. Ngiyakwazi ukuthi kathesi kuzoba into ebuhlungu kakhulu, kodwa eqinisweni ikuthi bantu bakithi hayi, umnumzana uTrump mina ngumbona eqondile. Ake sikhangele nathi ukuthi wona la mazwe wona in the 3 months lezi azibekileyo kwesikhatshana esincane wona alani azakwenzela abantu bawo. Bona abantu bawo amazwe abo nxa engasabenzelanga kuhle bona bazathini? Mina ngithi hayi, umnumzana uTrump wenze kuhle kakhulu, indlela enhle ezenza ukuthi abantu bakithi bavuke, ngoba abantu bakithi silokhe silele. Abantu bakithi silokhe sithi kungaba nzima sigijime sithi siya kuma-developed countries.
Umnumzana Greta Bodloza Sibanda usekela umbuso kamongameli Donald Trump weMelika. Bekopa ecingweni lontukameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umthetho omutsha wezemfundo kwele South Africa ovumela abantwana bokuza abangenamaphepha ukuthi bafunde bengelawo usilethe injabulo enkulu ebantwini abadabuka kwamanye amazwe, kodwa waphinde waqhubula intukuthelo kuzizalwane zakwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho komthetho wezemfundo omutsha lo e-Basic Education Laws Amendment Act, BELA Act, asikho isikolo kugoqela lezahulumende esilemvumo yokwalela abantwana bokuza ukufunda ngesizathu sokuthi abalamaphepha. Lo mthetho uthi lalabo abantwana abakubanga le-matric kumbe u-grade 12 kufanele labo bavunyelwe ukubhala imihloliso yaleli banga noma bengelawo amaphepha. Ugatsha lwezemfundo seluthumele izikolo zonke lomthetho oqala ukusebenza lonyaka. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Elijah Mhlanga uthi lomthetho ubunjwe ngemva kwezinqumo zemthethwandaba ebezilaya ukuthi ngokwesisekelo sombuso umntwana wonke ulelungelo lokufunda.
We felt that we needed to put together all the court judgments that and make them legal.
Sibone kufanele ukuthi sifake ndawonye izinqumo zemthethwandaba ebezisithi abantwana bonke bavunyelwe ukungena esikolo noma bengelamaphepha. Sesikwenzile lokhu njengoba kuyikho osekuzele imigca le ethi labo kuza abangelamaphepha abavunyelwe ukufunda.
Because the High Court judgment So we needed to comply with this.
Lumthetho usuwemukelwe ngezandla zombili liningi labazali beZimbabwe abalokhu bephakathi ukuzama kulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa. Iningi lithi abantwana babo bebexotshwa ezikolo bacine sebebasa ezikolo ezizimeleyo ezibiza imali enkulu. Isizalwane seZimbabwe nkosazana Nothando Ndlovu uthi lumthetho ubalamulele kakhulu.
Ah, thina sithi sibonge, sibonga amazwi kamongameli. Siyizizalwane zeZimbabwe ebesilabantwana ade behlupheka khona ngapho, siyabonga kakhulu kumongameli uRamaphosa ukuthi esixhase kangaka ngabantwana nxa sebekhona ukubhala imetric sebele kusasa eliqhakazekileyo. Siyabonga, siyabonga kakhulu kumphathi waseSouth Africa. Amalungelo sesiwaphiwe makhulu kakhulu, siyabonga, siyabonga.
Igqweda lezamalungelo umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lumthetho usiwethule umthwalo omkhulu emahlombe abazali abaningi.
Kubaluleke kakhulu ngoba kusho ukuthi iy'ngane sezingayiyela esikoleni kungabi indaba zalutho-ke, zingabe zihlukunyezwa njalo ngayo yonke iminyaka ma unyaka uqala ukuthi zithole indawo yokungena esikoleni, kakhulukazi ngoba zingeke zivumele ukubhala uma zingenawo lawo maphepha. Ngakho sithi kuyinguquko ebaluleke kakhulu njalo enza ukuthi kuqhubekele phambili umkhankaso wamalungelo abantwana. Inkantolo ephakeme yakwenza lokho ngoba siyazi ukuthi iyeyona ebizwa ngokuthi upper guardian abantwana namalungelo abo.
Kodwa-ke ngakolunye uhlangothi lumthetho usuchiye ezinye izalwane zakwele South Africa zizonde ziganunwabo. Umkhokheli webandla le-Operation Dudula unkosazana Zandile Dabula uthi bona njengebandla ledudula abasoke bavume ukuthi abantwana abalabazali abephule umthetho welizwe batholakale sebefunda ezikolo zakwele South Africa.
We already have a crisis at schools where you have South African kids who cannot be admitted at schools because the schools.
Sikhuluma nje izikolo zethu vele sezigcwele phambi bona abantwana bokuza labo. Abazali babo yizigayi ngoba abanye bangene elizweni ngokungekho emthethweni. Kusitsho khona ukuthi bephule umthetho welizwe. Kwenzeka njani ukuthi bengene ngokwephula umthetho bese befuna ukuthi abantu babo bafunde lapha? Asibazondi laba bantwana, kodwa sifuna bafunde ngokusemthethweni.
But they need to be educated in the proper manner.
Umkhokheli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba uthi lumthetho ukhombisa ukuthi akusela hulumende kwele South Africa, yikho sokuvunyelwa wonke umuntu ukuzenzela umathanda.
It's going to be encouraging more and more people from other countries to come and get
lumthetho uzakhuthaza wonke wonke ovela loba kuliphi ilizwe ukuthi azukele South Africa ezokwenza umathanda loba ele passport loba engalayo. Baza kuza bagcwale phambi njengoba lokhu ngathi yikho uhulumende akufunayo, kungakhathalekile ukuthi ilizwe ligcwele abahluphekayo.
People live below the bread line.
Umnumzana Mhlanga uthi lobanje sekulalo umthetho bakhuthaza abazali ukuthi baqhubeke belungisela abantwana amaphepha ngoba zadingeka nxa sebekhulile. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elithumela yona ngeWhatsApp.
Selwena nisebenzisa iStudio 7. Lapha yazi ngilohlupho olukhulu kakhulu. Ngomunye wabalimi silimile ingqoloyi last year, sayifake GMB ngoNovemba. Ingqoloyi yethu ibilokhu ikhona lapha eGMB, kodwa khathesi siphumile iholiswa abantu. Iholiswa abantu thina abanikazi bengqoloyi imali kasiphiwa. Abantu emakhaya abo sebepheka amandlethu. So laphana engingakuzwisisiwo yikuthi kathi thina kuhulumende siyizigqilini. Ngathi izigcili phela simele sitshele sibe sihlala sikwazi ukuthi lapha sisebenzele ubugcili. Ngoba akusoze kuye kudla umuntu ongasebenzanga osebenzile ngadla. So njalo ngiyakwazi ngikhuluma so bonke abantu bayangizwa. Ende uhulumende uyangizwa ngoba iStudio 7 ivulwa ngabantu bonke. Singakhala ngemali umnyaka lomnyaka. Khathesi izikole zivuliwe. Abantu bethu abafundi bayaxotshwa. Kusasa bazaba yizigcili njengathi bengafundanga. Kanti lapha siba sesikolo sizama ukuxotsha ubugcili empilweni zabo. Ngoba ubugcili badala impilo ebuhlungu kakhulu. Ozathi nxa usugqileziswa umuntu ungasoze umbuzi. Uzafuthula. Ngitsho ukuthi hayi sicela imali zethu. Siphiwe inhlanyelo. Inhlanyelo esiyiphiwe yiphala. Sithe siqalisa ukusebenza le command, i-command yasitshela yathi u-403 plus ngangeni. Kungena inhlanyelo ezinkulu. Manje le inkulu yini. Njalo inhlanyelo lesiyiphiwa yayinafertilizer. Siyilima njani kanti imali yethu singayiphiwanga. Sicela imali yethu. Sisebenzile.
Hayi siyabulisa, sijabule ukuba nani ngaso sonke isikhathi lezi ndaba ezikhiphayo. Awungisithi ncube kodwa kamela ngizibongela kakhulu, ngibonge kakhulu futhi le nduna yami. Engizwa mihla ngemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu. Bese kusehlula ngomgwaqo wabantu bakithi, hawu siyacela phela hulumende. Akumzwele phela umntana wakho nangubika njalo kuwe. Hawu siyacela baba, nawe uyabisela amasiko ethu. Omunye umuntu usekhwenza kakhulu akhohlwa ukuthi ukhwenza kwakhe kusuka kuphi.
Westudio 7 ngabele njani kwezindana zonke lapha elikhona. Bonga kakhulu ukuthola izindaba ngamalanga onke news as the storms. Ameba wethu into eyenzakalayo le Trump ekhipha i-AIDS emazweni ase-Africa hlanhla elizwe leZimbabwe ikakhulu nxa sikhayela ezempilakahle kambe shuwa kuyini khonokho. Siyamangala manje kathesi ikakhulu abantu abebandla leSANPF uTrump wathi ewina bazwakala bethaba bembuka kakhulu bemkhukhumeza kodwa thina vele besivele sikwazi ukuthi uTrump vele type list ngoyona ngokwayo. Pho ke manje kathi sisebe sithi sicela besiphendule Joseph Chuma ngoba yibo babesithi bona uTrump uright. Uright yini kathesi?
Salubonani, salubonani, salubonani. Abantu bezana basivulele isitimela. Basivulele isitimela abantu. Kathi isitimela zinaphemithi zikontrolwa ngupresident. Imfula igcwele kulamanzi manje abantu bahamba nzima.
Ilizwe kuze libe ngcono bantu beStudio 7 kwamele ukuthi ilizwe libe under Commonwealth. Lapho bazokwazi ukudayisa izinto zabo kahle ngokomthetho. Khona manje umnangava yena ngaba ngasuyena itsotsi engathi lutho engenzini. Kodwa bona laba balokhu bethi FIFA, FIFA Vision 2030 bayazi kahle ukuthi lo ozongena uzobe qaphela yonke into nje, sithi izinto zonke nje bona bengakwazi nokudla.
Studio 7, Studio 7 linjani? Hayi ngazahleka namhlanje. Swoya bayethu ngene emsakazweni kunyathwe emthwazi protest. Ah, imhlola phela lo. Into endlekisa abadala oJoseph Chuma uzehluleke ukukhuluma ukuphefumula nganxa yamafutha agcwele emzimbeni. Uyasutha wena lapho khona. Abantu bayahlupheka. Ubhizi lokhu protesta nomnaka kanti u-2030 lo elikhuluma ngayo ukuthi umnaka kwa 2030. Licanti kuyaba kuphila yini lokho kulikhehla kweni lokhu. Anti yabe sefile lo. Vele phumanini kule nto leyo kufuna ukubele protect iZANU-PF abantu behlupheka nini. Wena Joseph Chuma wena.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ulanto namhla uhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngokuxokozela okokubandla leZANU-PF. Ngesukanike izihlobo zethu sike sikhangele ezinye izinhloko zezindaba abezikhokhela. Amapolisa athi aqhubeka ngomkhankaso wokubopha abatshayeli bezimota abangalandeli imithetho. Kulabantu abakubandla leZANU-PF abathi abasekela ukuthi umongameli aqhubeke esesikhundleni kodwa abanye bayakuyala lokhu. Siphuma lapha-ke ohlelo lethu lamhlanje oluvalisayo umthembu Sithemba uKibs Dube. Lalani iLive Talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.